amanzi aluhlupho olumangalisayo. Amanzi ayavalwa, u-City Council uyavala amanzi. Omama abantwana babonakala all over ngama-buckets and they going ama-distance. Besiya layina eziboraneni, iziborane lezana abalayina khona babe bengela ma-sanitizer. Abala kokuvikela ngisho noma yikuphi lazi khona phana mabe bamba ezibhorane lezana wonke umuntu ubuye bamba omnye la abuye bamba
izakhamizi kuziphatha njani lokho lempuphu
impuphu ingabuya angazi lokuthi yabubuye nganani abantu bayabona impuphu isethula kanyinengi but ma abantu sebethengiselwa thengisela inamba elutshwane kakhulu enye ibonakala isikhitshwa ngezimoto ebusuku amashopa abe sevaliwe ngabo 3 ngabo 8-9 impuphu bayikhipha ngezimoto ngikhuluma nje thina uchophiso lapha baze bathatha lezi namba zezimoto ezithatha impuphu ebusuku njalo phakathi kwesikhathi ma abantu belayinela impuphu kulokunye ukuhlukumezeka abakwenziwayo izakhamizi ezinye angazi ukuthi amandla ziyabe seziwathethe ngaphi yibo ababe sebekhetha abantu ukuthi layinani abantu nje ezinye izakhamizi nje abangelani la bangalani la lokuthi kumbe bangobani bazifake bathi thina singabe angazi ukuthi kumbe bathi bangabani babezifakile abangaziwa izakhamizi ukuthi ukwazisisa ukuthi bakhethana ngaluphi uhlangothi uhlobo uyabe ungakwazi babe yibo abe sebelayinisa abantu babo layinani lapha lina layinani la silamabizo abantu okumele bazuze impuphu abanye bayiswele abantu abadala batshonelangeni khonaphana behlukumezeka impuphu bangayitholi kuthengiswa impuphu edlutshwana impuphu kayisekho bona abana abalayinisayo basala sebephakathi labantu bamashopu abemashopu bayathatha impuphu ngezimoto amapholisa ayathatha impuphu bayithengisa phakathi enkambeni ngemantengo ephezulu siyahlukumezeka kakhulu izakhamizi zihlukumezeka kakhulu angazi ukuthi kuzaphetha ngani ke lokhu.